Okwenzakala esigabeni seGaranyemba izolo uthi izakhamizi kuza umhlola zisithi le bioscope yeNigeria isala phansi. Bese sisithi isikhathi izakhamizi khala ngokufelwa izihlobo mahlayana lokuphunza kwezifuyo. Zithi bese ugalula abantu abahlanu kuleli damu kwisigatshana esedlulileyo ngendlela ezingacaciyo. Zisuke zabi zabaprofethi ababili uMehlulimoyo loThembanimoyo abangena edamu leGaranyemba bayibamba xhaka linyoka ngemva kokuyidinga kwamahola amathathu. Bebesedlula amakhulu amathathu abantu ababuthana edamu leli ukuze bona izolo. Abaningi bajabulile ngokubona amaziyoni lawa ephuma emanzini eyithwele linyoka ilithanga njalo lamachatha amnyama. Sixoxe lomuntu ongathandanga ukwazakala ngegama olesihlobo esafela kuleli damu ngendlela engazwisisekiyo.
Remember ufowethu lwana othiyayo owawele edamu asembatshelile phambili ukuthi kulento enje nje laphana. I understand ukuthi awawungasiyo njezi actually, but I think inyoka.
Usobhuku weGaranyemba umnumzana Jeffrey Dube uthi yena sephelele isibaya sonke sembuzi ngalo mgobho.
Ngiphele izimbuzi zabe zivuma 30 days amazingabala amaziyane. Kuphela.
Abaprofeti laba baqale ukuzingela lomgobho ngesonto kodwa behlulekile ukubamba. Baphendukile njalo izolo bengasadlanga nkotshana bayiphuthuma ngehola lesine ntambama. Kodwa lokho akuzange kube lula nangumprofeti Thembanimoyo eke waqaleka waze wafikelwa ngumoya. Kuthe kusenjalo kwaqhamuka inyanga ezimbili ongazange kwahamba kuhle amanye amaziyoni. Omunye othe ulencwadi sezinatha njalo engumaguranyanga uchothoze abensonto eziyoni laba esithi benza ize. Kube lokufuthelana okukhulu ke khonapho amaziyoni labo siyazi baphosa baphoselana izibhakela.
Ngathi ngiyinyanga lami ngowestret ufuna
fiafiaakuhlanjani
batshala uvalo ngokuthi vele sisenze isimenemene. Mina sengihamba nenyanga zami kodwa enzani lokhu elikwenzayo.
Omunye ongena emanzini obikwa eyisanuse umnumzana Sijojo uthe kazange wayibona inyoka edamu.
Idlozi elikhulu eligcina ijawunja yangikhona yonke gwanda gwanda iyabhoda ihlale lapha edamu iyabhoda gcina abantu lokokuthi ngosporotelism.
Abaprofeti beziyoni bayebambele khatshana linyoka phose phakathi laphakathi kwedamu lapho babonakale sengathi kukhona abalwisana lakho ngemva kokuba baphumelayo. Umlisa uRoger Ndlovu ubuze izakhamizi ukuthi zingabe zibone kuhle na.
Okusolekayo ngibone kuhle. Mina ngithanda ukuba umsebenzi. Siyabonga bobaba labomama ukuthi sihlanganele entweni esihluphayo. Abantu basebenzisa abantu.
Lanxa kunjalo bakhona abakhanye bengakholwa. Umfundisi Mesuli Nkomo uxwayise abazalwane ukuthi bavuse inkophe bengaze bathemba yonke into eyenzakalayo.
Bhayibhili lavela caca ukuthi ngezinsuku zokucina kuzavuka abaprofeti bamanga lathi lona lizababona ngemisebenzi yabo. Anguphiki bakhona izingcawu zikamlimo ezingabafundisi labaprofeti abathunywe uNkulunkulu. Kanti ke njalo bakhona abathunywe ngusathane labazithumileyo labanye nje abalento abazidingayo.
Kodwa umprofeti uMehlulimoyo uthe abayenzi masalamusi kodwa balisana lobuthakathi.
Angikayazi ngihlangane leliphutha elingabanika ubufakazi bokuthi noma yifethi lezo nkulumo la kuthi siyazizwa sabe sikhanyele ukuthi ziyasichothoza. Abanye abantu njengamabandla atshiyeneyo babefisa ukuthi alibali ibandla labo eliyenza kanjalo.
Bayithwele linyoka bayayibulalela kwenye insonto eseduzane lapha bayigwaze khona ngomkhonto ekhanda yasitshiswa. Ngimele iStudio 7 ngiseDamu leGaranyemba ngingu Albert Ncube.